Abanye abathi kunzima ukusebenzisa iziki ingaba lamabhizimusi amancane. Omunye wabo ngukhosozana Charity Mpofu othenga impahla kwele South Africa.
Engikwenzayo ngokuthengisa iziki ukuthi amakhastoma engiwathengiselayo ayafaka imali kumoney transfer esingayithi i-cocash. Then mina sengithatha i-cocash leyana sengisiyathenga i-foreign currency ngoba esikhathini esiningi mina ngoda South Africa enesina izinto zami. Nxa kuyukuthi izinto engizaziloda locally, locally uyakwanisa ukuthenga ngayo leyo i-cocash. Kodwa nxa sengisiyathenga imali emkambo omnyama, ngiyabe sengisiyakhipha i-cocash ngithenga ke imali ku-black market. Ngoba sinanzela ukuthi emabhenki thina esiwoda ngaphandle kwamazwe asiyitholi i-foreign currency. Yikho kwenza ukuthi nxa singathola izigi lelo ama-customer ayenza ama-transfers abizwa ngokuthi i-cocash. I-transfer lani ngangena then mina sengihamba emkambo omnyama sengisiyadinga imali yangaphandle kwelizwe. Okufana lokuthi nxa usiya emakethe amanye amashophu abesala ukuthi awathathi iziki elisemafonini afuna i-physical foreign currency. So kuyafanana njalo kusenza ke sihlale sibuyela emkambo omnyama.
Baningi abakusimo esifanayo kwele Zimbabwe abathi ukusebenzisa iziki kufana xathu lalokhu obekusenzakala ngesikhathi kusetshenziswa imali yohlobo lwamabhondi. Umnumzana Japheth Mpofu, usomabhizimusi weNyamandlovu, ngomunye wabangasebenzisi iziki.
Ibhondi abantu bebesebenza vele ingalali kibo. So ke thina ukuyithatha le iziki vele sisebenzisa 80% ye-US dollar kathe sambondi kuzasiaffecta njani emayele ngoba sifuna ukuyibona ukuthi iyangaphi ngoba asingabonisisi ukuthi iyangaphi njengemali ebunjwa ngokuthi sizuza ama-reserves kiwo e-gold. Kodwa kwakhathesi vele besingayisebenzisi sisebenzisa vele ama-US dollar kakhulu. So kakulali ukuthi khona mpela. Endibona lungasihlupha ngoba i-US dollar nxa lokhu esiqhubeka ngayo sisebenzisa amaziki layibuya kancane kancane nxa belokhu ebewaprinta ngoba sawakhalela ukuthi ebuye kancane kuyafika zeprinta phelo imali futhi ukazi.
Bakhona abasekela okwenziwa libhanga elikhulu lelizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe elithi umuntu munye ngamunye kumele athole inkulungwane ezintathu 3000 ziki ngeviki. Amakampani akhangelelwe ukuba azathola inkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 ziki ngeviki. Umnumzana Angelstone Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, ngomunye wabasekela ibhanga leli.
Linyathela eliqondileyo ngoba into ehlevele iye ebulala imali yethu yukuthi imali yethu omunye nomunye angathatha imali eningi igcina isigcwele ezitridini bese ibisigcina isiluze ivalue. So omunye nomunye singawithdrawa imali ezincane zibe kusecirculation kuzenza ukuthi imali yethu igcine ivalue yayo. Kangithi vele emazweni baphumeleleyo ikakhulu khona lakhona ngapha kubomelika umuntu vele ikheshi kawuyinidingi kangako uyasebenzisa i-digital money uyahamba ezitolo uswayiphe utransfere wenze njalo. So kuzangenza ukuthi abantu basebenzise i-digital money bangabambi ikheshi ngezandla ngoba ukubamba ikheshi ngezandla yikho okwenza ukuthi imali igcine isigcwele ezitaradeni igcine isiphela amandla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu eZimbabwe basebenzise imali entsha ukuze ilizwe lithuthuke ngempanelo. Abacubungula umnotho bezimele bathi iZimbabwe gold iza kuwa njengalokhu okwenzakala kuma-bearers tax kanye lama-bond. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGift Dube.